Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Alamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngomvulo mhlaka 13 Mpandula 2021, uFraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Lokho kuyajabulisa kakhulu kodwa singajabula singajabuli ngoNovember futhi uyayibuyisela futhi ku level 4 ngendlela esibona ngakhona ngendlela esisikhathi sesiphila ngisho ukuthi abantu bazosebenza nje umnyakanya inyanganyana zenezi zombili futhi bephinde bebuyele futhi kumalokhu
izizalwane seZimbabwe esizihlala kwele South Africa zamukele ngenjabulo ukuyifithiswa kwemigoqo efakele ukwenqabela ukumemetheka kwecoronavirus ulelozwe sesiya ku lockdown level 2.
I think we are in a terrible situation. We are not able to go to school.
We are not able to go to school. Abafundi abeMTC Alliance bathi bazakhulumisa nalozulu bengekethuli ibizo elisha kulandela ukuhluthunwa kwalo ngabe MTCT ekhokhelwa ngumnumzana Douglas Manzora. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abogatsha lwezempilakahle babika ukubana kulabantu ababili abakhulelwe yi-COVID-19 izolo. Abangamashumi amane lathoba munye 49 bafunyana beligciwane leli. Kunje sebeyizigidi phose ezintathu 2.8 million asebehlatshwe ijekiseni yakuqala i-COVID-19 vaccine. Lokhe lolu hlelo lwaqalayo eZimbabwe sebephose bafike izigidi ezimbili 1.9 million asebehlatshiwe ijekiseni lesibili. Izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwele South Africa zamukele ngenjabulo ukuyekethiswa kwemigoqo efakelwe ukunqabela kumemetheka kwecoronavirus kulelozwe zisiya kulockdown level 2. Uthuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Kusukela namhlanje abahlala kwele South Africa sebevunyelwa ukubuthana ezakhiweni bafika amakhulu amabili lengxenye 250 baze bafika amakhulu amahlanu 500 nxa bephandle. Amaholo kwenqabela ukuhamba kwabantu lawa asephungulwe njengoba sekuqala ku 11 o'clock ntambama kusiya ku 4 o'clock ekuseni. Ukuthengwa kotshwala sekuvuliwe kusukela ngomvulo kuze kube ngolwesihlanu kusukela ngo 10 o'clock ekuseni usiyachaya u 6 ntambama. Abanathele emabhawa sebengabe unkunkulu kuze kuchaye u 10 o'clock ntambama. Kodwa ke umongameli Cyril Ramaphosa uthi ukhathazekile ngenani eliphansi lalabo abeza ukuzohlaba amajekiseni okuvikela i-corona.
If many people are not vaccinated and remain vulnerable to infection,
abangahlabanga bangabangela ukuqhamuka kwenhlobonhlobo ze-corona eyingozi.
It's far greater. This is why vaccines are currently the most potent weapon we have to fight this pandemic.
Ukuyekethiswa kwemigoqo le sekuthokoze kakhulu izalwane zeZimbabwe kwele South Africa. Abaningi bese belahlekelwe imisebenzi ngenxa yemigoqo lesikhathi ebesethulelwe amankampani abo. Abasebenzayo labo bathi kuzabangcono kakhulu njengoba lezikhathi zokuthi babuyele ezindlini sezincitshisiwe. Abamabandla ezokholo labo bavezela umhlathi njengoba amanani abakhonzi lawo esengeziwe. Umkhokheli wenhlanganiso yabosomabhizimusi e-South African Chamber of Commerce, umnumzana Mtho Xulu, uthi manenga amabhizimusi azasizakala ngokuyekethiswa kwemigoqo le.
Tourism, hospitality, eventing, those are the ones that were hardest hit.
Ezokwethekela, indawo zokulala, ezokudlela, lamabhizimusi aqhuba amakiki, yibo ababehlaselwe kakhulu yile imigoqo, kanti yibo futhi abazasizakala kakhulu ngokususwa wayo.
Isizalwane
seZimbabwe umnumzana Nkululeko Mathe uthi bemukela ngezandla zombili ukuvulwa kwezinto eziningi kodwa uvalo lwabo kalukapheli.
lokho kuyajabulisa kakhulu kodwa singajabula singajabuli ngoNovember futhi uyayibuyisela futhi ku level 4 ngendlela esibona ngakhona ngendlela esikhathi esiphila ngizo ukuthi abantu bazosebenza nje umnyakanya inyanganyana zene zizombili futhi bephinde bebuyele futhi kuma lockdown ngoba masinanzelela makufika isikhathi sama holiday uDecember ama lockdown ayabuyela phezulu abantu bephelile imisebenzi kufika iwinter kube njalo ukuthi sesiphila nzima ngesikhathi esifikuso manje
abaculi labo bathi sekungconywana ngoba babengenelisi ukuqhuba amagigi kodwa kungcitshi kwezempilakahle wenhlanganiso ye-South African Medical Association unkosikazi Angelique Kusie uthi kusase ingozi ukuvumela imbuthano yabantu abaningi
our infection rate is still too high it's 11% we can only start to brief much
Inani labahlaselwa yilo umkhuhlane lisasephezulu kakhulu.
Seeing that we are going to move into elections, that might be a problem going forward during the elections, but only time will tell us.
Kulabantu abaphosa bafike izigidi ezintathu, 2.8 million, asebehlaselwe coronavirus kwele South Africa. Asebefile bona, sebesedlula izinkulungwane ezingamachumi ayisiyagalombili, 84,000. Sebesedlula izigidi ezilichumi lane, 14.6 million. Asebehlashiwe lobanje abanye babo besamelele ukuhlatshwa okwesibili. Mele Studio 7, Johannesburg kwele South Africa, inguthuso Khumalo.
Abazali labafundi bamukele ngenjabulo ukwengezelelwa kwamalanga okubhalisela ukubhala imihloliso ka-Form 4 olo Form 6. Abohlangothi olulawula ukubhala kwemihloliso olwezimseki bathi ukuvulwa kokubhadalela imihloliso kuzamiswa mhlaka 30 Mpandula. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Imihloliso ebhalwa ekupheleni komnyaka eyogwalo lwesikhombisa ugrade 7 leka form 4 lo 6 iyaqhubeka njengokuhlelwa kwayo. Lokhu kuvezwe ngunobhala wogatsha lwezemfundo unkosikazi Dumisani Thabela emhlanganweni lentatheli izindaba kuviki edlulileyo. Ukubhadala indleko zokubhala imihloliso bekuvalwe inyanga kaNtulikazi lapho inengi elehluleke ukubhadala likhala ngokuthi iqonge kakhulu. Uhlangothi ulawula ukubhalwa kwemihloliso olwezimseki lwethule umbiko wokwazisa ukuthi ukubhadalela ukubhala imihloliso sekuvuliwe njalo kuzavalwa mhlaka 30 Mpandula. Umnumzana Prince Ncube isakhamuzi sakobulawayo ongumzali uthi kulungile ukuthi abantu baphiwe ithuba lokuthi banelise ukuthi babhale.
Yeah, I think kube linyathelo elihle lokuthi abangenisanga ku-register bakwanise ku-register bakwanise ukwazi ukufunda la bakwazi ukubhala ama-exams because ke kube nzima phela ebadaleni ukuthi imali bangamabe ukuthi angenazimali nabathi bangarejistwanga ngu-BIM sithokozisa nje khona ukuthi uhulumeni ziphinde wanika abantu ithuba lokuthi ba-register baphithe ku-register babhale ababhale.
Unkosikazi Nomsa Hadebe onomntwana obhala imihloliso uthi isikhathi sokubhala laso kumele siqhutshelwe phambili.
Khona kube licebo elihle elifakiweyo abanemali bazangezelela ama-subjects abo babhale kodwa kumele bakukhangelisiswe kabanzi ngoba isikhathi sesisincane okokuthi abafuna ukungezelela ukubhala babhale. So kumele ukhangelisiswe njalo isikhathi sokuqala ukubhala ukuthi kube lula lasebantwaneni ade sebelahle ithawulo ukuthi bakwanise ukulungisa.
Unkosikazi Shina Ndlovu olomntwana obhala lonyaka uthi abantwana abaningi bebengasabaleli limihloliso sebelahle ithemba.
Ngemva kokugijima okungaka ezimsekhi isigijimisi sithi sebevala iningi singelamali sabolela izimali abeyinelisayo ebenye behlulekulwezi mali to our surprise sebesithi sebengezelela futhi amalanga iyasisa ubuhlungu kakhulu ngabe bahle basinika isikhathi kule sikhathi khonxa sokuyukuthi kunje sokusiphica thina abazali lasebantwaneni kakhulu ngoba vele babe sebe-relaxeke ngasebalanga sejitho kwalonyaka sokwedlule sebezabona ngomnyaka ozayo.
Umsekeli kaMgcini Sihlalo wenhlanganiso eyeZimbabwe National Educators Union uthi kuyinto enhle kodwa abantwana abaningi basemuva ezifundweni zabo.
Kuyinto enhle ukuthi kuvulwe kulokuthi abantwana bamelele ukubhala kumnyaka ozayo kodwa kumele sikunanzelele ukuthi bona abantwana abangenelisa ukuthi ba-register ngesikhathi bavele bayaswela baza ikuphongwenza nje ukuthi kudluliswe nxa kwazabe sebetholele imali kadesi. Uhulumende bekumele akunanzelele khona lokho ukubana labo bantu nabadinga uncedo iningi labo lilawa ama resources ukuthi lenze njalo liengage o teacher ukuthi balifundise ama extra lessons lana la ama lessons abangazange bawakhazi. So kunzima kakhulu kuhle kubi.
Indleko yokubhala imihloliso ilokhe ingaguqukanga. Laba abafunda ezikolo zikahulumende bebhala i-O level babhadala amakhulu ayisikhombisa lamachumi amane lambili amadola i-742. Kuthi laba abangekho ezikolo zikahulumende babhadala amadola aphezu kwenkulungwane eyodwa i-1080. Ababhala i-A level bengaphansi kwezikolo zikahulumende babhadala amadola aphezu kwenkulungwane lengxenye i-1648. Kuthi abangekho ngaphansi kwezikolo zikahulumende babhadala amadola azinkulungwane ezimbili lamakhulu amane i-2400. Abafundi abenza ugwalo lwesikhombisa bona babhadala amadola angamachumi amabili lasikhombisa i-$27. Laba abafunda kwezinye izikolo ezizimele zodwa babhadala phose amadola angamachumi ayisithupha i-$59. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040 naku 15460 kHz kushortwave.
Abe-MTC Alliance bathi bazakhulumisa naluZulu bengeke ithuli ibizo elisha kulandela ukuhluthunwa kwalo ngabe-MTCT ekhokhelwa ngumnumzana Douglas Monjora. Besithi bazaxotsha bonke abadlelana nalo mnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli we-MTC Alliance kusukela ekupheleni kukambandula emcimbini wokunanza ubunjwa kwe-MTC ngomnyaka 1999. UChamisa uthe kabazihluphi ngokudinga ibizo lebandla elitsha ngoba bona balandelwa ngabantu abaningi abazakwethula abakufunayo ngalelo bizo. Abe-MTCT ekhokhelwa umnumzana Douglas Monzola bathi kabafuni lakuzwa ukuthi uChamisa labanye bakhe basebenzisa ibizo leli. Umgcini sihlalo we-MTCT umnumzana Morgan Komichi ubewayetshele abalandeli bebandla leli izolo ukubana wonke amalunga edalela ephalamende amakhansila labanye ezabelweni abasekela uChamisa bazaxotshwa ngoba bephambana lezimiso ze-MTCT. Umsekeli wesikhulumeli se-MTC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafa utshele uGibbs Dube we-Studio 7 ukubana abantu yibo abaza kwethula ibizo elitsha lebandla leli hatshi inkokheli.
Injongo abantu bakhangela ukuthi ama principles enu ame afunani ingathi injongo yebandla njalo baphinde bakhangele abathungameli bakhangele kakhulu upresident. Ibizo thina sithi siza hambe bantwini njalo vela sijahanga ngoba ibrand silayo ekuthiwa advocate Chamisa. Kambe ibizo leli selingele dlozi na ukuthi abantu bangazi babange ibizo ngani ngele dlozi ukuthi ungaphiwa ibizo leli suzanotha. Thina sithi mbe bafuna ibizo mbe abalifuni. Thina sinabantu abantu bazasitshela ukuthi bathini kodwa sesikwazi ukuthi abantu bathini singake sazimbula amakhwapha ngenxa yokuthi khonoku kuhlokoza basithi ibizo bafuna ukuthi sikhulume ukuthi sinjani khona bezakwenza amanye amaqinga ukusivala phambili. Uma ukhepha imbongolwane uyathula ungathi lapha iyatshintsha umlindi. Yikho-ke hayi konke lokho ibizo thina vela silandaba ngenxa yokuthi sisuka ku-MDCT kwathatha 2 weeks sisiya ku-MDCA abazange baphambaniseka abantu kodwa ke thina sithi asifuni ukuphiwa i-agenda ngumonzora. Asifuni ukuphiwa i-agenda yizani. Thina njengebandla labantu siphila labantu.
Abantu bathini nxa ubabuza bathi ibizo bafuna ukuthi kuthweni?
Hatshi baba, abantu asikafiki isikhathi ukuthi sikhuphe incwala yethu silemfumba yethu esilinayo. Kambe sikhathesi singapho ukukhupha imfumba singakachaphuki uNkulunkudela. Siyazi singake sakhupha konke bandla. Yikho sithi abantu bazatshela njalo siye ebantwini. Isikhathi sikhona eseli singaze sizuze ibizo mbeso sale 2 weeks abalandaba ngoba sile brand okuthiwa nguNelson Chamisa. I-picture yakhe is magnetic. ilo muthi omkhulu ukuthi vele asesabi ngoba bona bazama ukuthambanisa abantu mntana nenkonzo khathesi singathi sihlasha bayahle baphambanise bagidime bagamula isihlahla singathi ngu-orange baza kwenza njalo bayekeleni balokhe bethungatha kwenzela ukuthi basala bebambe isila zejuba ijuba seliphaphile asibafuni ukubatshela indaba besifuna ukusifakela i-agenda noma umsebenzi thina yithi esaziyo labantu
Mnumzana Felix Makalela Mafang, umsekeli wesikhulumelisi MDC Alliance, ube uxoxa lapho lo Gibbs Dube weStudio 7 ekubulawayo. UGibbs uphinde waxoxa njalo lo Mnumzana Witness Dube obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla le-MDCT ekhokhelwa Mnumzana Douglas Nonsora ngodaba lunye.
Ukuthi bayakwazi ukuthi iMDC Alliance kuyini ngombutho wamabandla bayakwazi njalo ukuthi lo mbutho ukhokhelwa iMDCT esikubonayo nje ukuthi ukhanya ngathi ngabantu abasaphezu kwamadlwane ngengqondo zabantu into abafuna ukuyenza bona bayayazi into abaphezuwayo kusiya phambili bayayazi basafuna nje ukudlala ngabantu ukuthi sizathu sakhona kuyini umuntu uyakudinga uswele kodwa esikubonayo okungani yisho isizathu ukuthi abakafuni ukuthi bayenze into ele constitution eza kuba semthethweni eza kwenza ukuthi abakhokheli babo bakwanise ukuthi babothezwele kulokhu abakuvumelanayo njengebandla basafuna nje khonokho ukuthi bebe behlalisata besegangeni kusemhlambini kazalusile kungela olawulayo ukutsho ukuthi umbutho wabo ubumbe lokhu lalokhu ngoba kunjenje nje yena leyi umbuthano wabo awulayo iconstitution iconstitution MDCT umbutho we-MDC Alliance wawule memorandum of understanding nje okuzinhlamvana okwakusisho ukuthi kuzasetshenziswana njani so bona into abafuna ukuyenza bayayazi kodwa basachithela abantu isikhathi isizathu sakhona udinga usisele ukuthi kusazanywana
ye kodwa-ke nxabe lokho besebenzisa ibizo kuyatiwani sizule ukomi nje ekhuluma ngakhonokho izo
thina ukusebenzisa kwabo ibizo akulanto okungasiphazamisa ngayo ngoba nxase kuyiwa kukhetho abantu babe bekwazi ukuthi yithi esivele siyilabo
Mnumzana Witness Dube mubona ngokwethulwa kwemibiko kubandla le-MDCT ekhokhelwa Mnumzana Douglas Nonsora limuze xoxa lapho le-Gibbs Dube we-Studio 7 eseHarare Live talk lamhlanje sikhangela isimo sokumelana le-coronavirus eZimbabwe kanye lokuqhubeka kohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19 vaccine. Zimbabwe seliqinisa ukuqakathekiswa kokusetshenziswa kwendlela ezehlukeneyo zokuzivikela emkhuhlaneni yokwelatshwa kwayo kodwa kule nkuthazo yokulawulwa kuhle kwemisebenzi ye-holistic health care ukuze ingabi yingozi yobuzulu njalo kulandelwa izinqumo zehlanganiso ye-World Health Organization. Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Lihlanganiso yabunjwa ngenhloso yokulawula imisebenzi yabe lapha ngendlela yemvelo Natural Therapies Council of Zimbabwe baqhuba izifundo zakuqala zokuphana amacebo kulolu hlangothi ekolijini elikhulu le-University of Zimbabwe. Udokotela Nyalai Powell oyingcitshi esebenzisa indlela ye-holistic medicine ekubhodi yali kansili uthi izifundo ezinje ziqakathekile kakhulu njalo ukhangelela ukuba zithuthukiswe.
I look forward to degrees being offered. I look forward to more workshops.
Kangena ukuba sibone ama degree enikezwa kuleli lezinye izifundo ukuze kuthuthukise amaquba imisebenzi.
Uqhubeke uDokotela Phaweni ethi emazweni awezekazi le-Afrika eleZimbabwe lokhe lisalela muva kulo msebenzi nxa sikhangela amazwe afana neSouth Africa leNigeria. Ngakho-ke ngokuqansa kwendleko yokulatshwa kuleli kuqakathekile ukuba abantu bethole indlela abangakhetha kizo ngoba vele abantu abaningi sebedinga indlela ababona bezenelisa ukuzihlawulela.
It's estimated that 60 to 80% of people in Africa rely on traditional remedies.
Ukuthangelwa ukuthi abantu abakusimo se60 kusiya ku80% kuzwekazi leAfrika basebenzisa indlela zemvelo ukwelapha. Lokhu kutsho abantu abaningi kakhulu.
Udokotela George Danda oyingcishi kwindlela ethiwa naturopathy eqinisa indlela esekela umzimba ukuba uzelaphe uthi bakhangelela ukuba bathole imvumo yokuba bafike kubanga lokuthuthukisa izifundo ukuba zinikezela ama-degree.
Zimbabwe Council of Higher Education is yet to approve.
Ikhansili yebanga laphezulu lezifundo yiyo ekhangelelwe ukunikeza imvumo kungwalo zokuba izifundo ezithiyeneyo singaba yiza certificate ama-diploma lama-degree kusiya ku-PhD zisungulwe.
Omunye umama ongafunanga ukuqanjwa igama uthi indlela zikhona sibili liqiniso ezinikeza njengomzekeliso yena ngokwakhe kumizamo yokulwisana lezifo ngendlela zendulo.
Iqolo ngangingakwanisa ukukhothama, iqolo lami kathi sisengiqinile. Lezi nyawo zazihlala zibuhlungu, ndokungisebenzisa wona ama-herbs. Ngivuka nganatha nje kuseni njengetiye, ngisidla eporijini, ayangisebenzela sibili kakhulu.
Odokotela abakulo msebenzi bathi kuqakathekile ukuba abantu bengaphongukuthatha abangakwaziyo, okuyikho beqakathekisa ukucubungula lolwazi ukuze-ke indlela ezijiyeneyo ezigoqela i-naturopathy, homeopathy, aromatherapy and reflexology, reiki, healing touch lokunye kusebenze kuhle, kunanza amalungelo abantu, ukuhlanzeka, imithi elungileyo, ikumadoseji avunyelwayo, lokunjalo okuyikho-ke kuqakathekile ukuba ikhansili le ihlanganisele abasebenza-ke kanje bonke benikezwe izifundo ezingabathuthukisa kundlela abasebenza ngayo. Likhansili yabunjwa ngoNtulikazi Nyakenye, ilebhodi ekhokhelwa ngusikamfundo Charles Maponga ogcile kuzifundo zepharmacy, njalo isile committee ezakhankasela ukuba uzulu azi ngendlela ezehlukileyo lezi ezikhona lokuqakatheka kokuthi labo abasebenza imisebenzi enje labo bebhalise babe ngamalunga ayo. Ingcwethi ezikulu umsebenzi zithi indaba yokwelapha umuntu ngokupheleleyo ihlanganisela hatshi ukuhlinzwa kumbe imithi echolekileyo yamaphilisi enatshwayo kumbe eyokugcoba kuphela, kodwa igoqela umzimba wonke womuntu, ingqondo yakhe nomphefumulo wakhe. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Umzulu uveza ukukhathazeka ngohlelo lwabenkampani yamandla kagesi eZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company lokucitshela abantu ugesi ngenhloso yokuwalondoloza ngemva kokwehla kwesilinganiso salawo aphehlwa esithini sewange langokucitshwa kweminye imitshina yedamu leKaripa ngoba kulokunye okusalungisiswayo. Mavis Gama usethulela lolu daba.
Imihloliso ebhalwa ekupheleni komnyaka eyogwalo lwesikhombisa ugrade 7 leka form 4 lo 6 iyaqhubeka njengokuhlelwa kwayo. Lokhu kuvezwe ngunobhala wogatsha lwezemfundo unkosikazi Dumisang Thabela emhlanganweni lentatheli izindaba kuviki edlulileyo. Ukubhadala indleko zokubhala imihloliso bekuvalwe ngenyanga kaNtulikazi lapho inenge elehluleke ukubhadala likhala ngokuthi iqonge kakhulu. Uhlangothi olulawula ukubhalwa kwemihloliso olwezimseki le umbiko wokwazisa ukuthi ukubhadalela ukubhala imihloliso sekuvuliwe njalo kuzavalwa mhlaka 30 Mpandula. Umnumzana Prince Ncube isakhamuzi sakoBulawayo ongumzali uthi kulungile ukuthi abantu baphiwe ithuba lokuthi banelise ukuthi babhale.
Ngiyayiphendula kube linyathelo elihle lokuthi abangenisanga urejista bakwanisa urejista bakwanisa bakwazi ukufunda bakwazi ukubhala ama-exams because ke kube zimaphila ebadaleni ukuthi imali bangamabe kuthangakazimali nabathi bangarejistwanga ku-PIM. Sithokoza nje khona ukuthi uhulumeni ziphinde wanika abantu ithuba lokuthi barejista baphithe kurejista babhale ababhale.
Unkosikazi Nomsa Hadebe onomntwana obhala imihloliso uthi isikhathi sokubhala laso kumele siqhutshelwe phambili.
Khona kube licebo elihle elifakiweyo, abalemali bazangezelela ama-subjects abo babhale. kugwala kodwa kumele bakukhangelisise babani ngoba isikhathi sesisincane ukuthi abafuna ukungezelela ukubhala babhale so kumele ukhangelisise njalo isikhathi sokuqala ukubhala ukuthi kube lula lasebantwaneni ade sebelahle ithawulo ukuthi bakwanise ukulungiselela.
Unkosikazi Shina Ndlovu olomntwana obhala lonyaka uthi abantwana abaningi bebengasabaleli limihloliso sebelahle ithemba
ngemva kokugijima okungaka ezimthekho isigijimisi sithi sebevala iningi singelamali saboleka izimali abeyinelisayo abenye behlulekulwezimali sasurprise sebesithi sebengezelela futhi amalapa yasisa ubuhlungu kakhulu ngabe bahle basinika isikhathi kulesi khathi khonxa sokuyukuthi kunje sokusiphica thina abazali lasebantwaneni kakhulu ngoba vele babe sebe-relaxile ngasabalanga sejitho kwalo nyaka sokwehlule sebezabona ngomnyaka ozayo.
Umsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso eyeZimbabwe National Educators Union uthi kuyinto enhle kodwa abantwana abaningi basemuva ezifundweni zabo.
Kuyinto enhle ukuthi kuvulwe kulokuthi abantwana bamelele ukubhala kumnyaka ozayo. Bato kumele sikunanzelele ukuthi bona abantwana abangenelisanga ukuthi baregister ngesikhathi bavele bayaswela baza ukuphongwenza nje ukuthi kudluliswe nxa kwazabe sebetholile imali kadesi. Uhulumende bekumele akunanzelele khona lokho ukubana labo bantu nabadinga uncedo iningi labo ka lilawa ama-resources ukuthi lenze njalo liyengeje o-teacher ukuthi balifundise ama-extra lessons lana la ama-lessons abangazange bawakhazi. So kunzima kakhulu kuhle kubi.
Indleko yokubhala imihloliso yilokho ingaguqukanga. Laba abafunda ezikolo zikahulumende bebhala i-O-level babhadala amakhulu ayisikhombisa lamashumi amane lambili amadola i-742 kuthi laba abangekho ezikolo zikahulumende babhadala amadola aphezu kwenkulungwane eyodwa i-1080. Ababhala i-A-level bengaphansi kwezikolo zikahulumende babhadala amadola aphezu kwenkulungwane lengxenye i-1648 kuthi abangekho ngaphansi kwezikolo zikahulumende babhadala amadola azinkulungwane ezimbili lamakhulu amane i-2400. Abafundi abenza ugwalo lwesikhombisa bona babhadala amadola angamashumi amabili lasikhombisa i-$27. Laba abafunda kwezinye izikolo ezizimele zodwa babhadala phose amadola angamashumi ayisithupha i-$59. Imela iStudio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Kwezemidlalo, abenhlanganiso elawula umdlalo wenguqu yeZimbabwe Football Association sebeqalisile uhlelo lokudinga umqeqeshi omusha weqembu labesilisa elimela ilizwe kulomdlalo elama-Warriors. Lokhu kulandela ukuxotshwa umsebenzi ngabezifa umqeqeshi obekhona okulinyathelo elamukelwe ngenjabulo ngabalandeli benguqu elizweni. UJoseph Njanji usethulela lolu daba.
Inhlanganiso yeZimbabwe Football Association ikhangelele ukuba iqhatshe umqeqeshi omutsha weqembu labesilisa elimela ilizwe lama-Warriors. Isikhulumeli senhlanganiso yeZifa uXolisani Gwesela uthi lo mqeqeshi uzothatha isikhundla sikamqeqeshi oxotshwe umsebenzi uDraf Goloka Rusic.
Inhlanganiso yeZimbabwe Football Association izisa uzulu ukuthi kube lomhlangano izolo lapho ezivumelene khona ukuthi lo ucoach wama-Warriors uDraf Goloka Rusic ake ame umsebenzi. Lokhu kuvunyelwane sakhulumisana kuhle naye laye wakuvuma. Sesikhangele i-contract yakhe ngakho kaseyiyo coach wama-Warriors. Sigcine njalo sadiliza i-technical team yama-Warriors kusitsho ukuthi sizalazisa ngamalanga alandelayo ukuthi ngobani abatsha asebekhona ku-technical team yama-Warriors.
Uloka uzibambe esidukwini kwimidlalo elitshumi lane lapho iqembu lakhe elinqobe khona kanye laba ngutshikile obhanqa kwimidlalo eyi-12 lanqotshwa kwimidlalo emihlanu. Ubesebenza ndawonye loLois Chitembwe kanye loTendera Indiraya bengabasekeli bakhe. UThembo Chuma engumqeqeshi wabonozinti, uWellington Mpandare yimanager. Kwathi emidlalweni emibili edlulileyo uBenjani Morwari layo ubesebaphathisa yomqeqeshi wabagadli. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo, nguJoseph Njanji.
Singeke ehlukane izihlobo othe sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwele South Africa zamukele ngenjabulo ukuyekethiswa kwemigoqo efakelwe ukwenqabela ukumemetheka kwecoronavirus kulelizwe zisiya ku-lockdown level 2. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo uPlaxidus Jeremiah. Yisithi asidibaneni ngo-6:30. Sasa ekuseni kodwa abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.